Atisendaba VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 7 enhlangula 2023 nguPractice Jeremiah ngisithi machono wakwethu. Endabeni zethu namhlanje
engingakuqinqosela ukuthi vele injongo yama-deposit boxes asiyo ukugcina inkalakatha zezimali, ayifani lamasefa, ayijongani ukugcina inkalakatha zezimali, ayifani nalokho singakuthi i-vault. Yona vele njongo yayo yokugcina impahla eziqakathekileyo ezifanele ukuthi kanti ukubana kugcinakale amametlesi la adulayo mhlawumbe legolide.
Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lazise kuzulu ukuthi isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukela lamhlanje. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezalethwa kwele Bhilithani uzosebenza kwezempilakahle ziqatshwa ngabameli babaqatshi ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Idale lephalamende laphezulu ele-Senate seliphasise umthetho wakade usalulunga owe-Criminal Law Codification Reform esigabeni ese-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idale lephalamende laphezulu ele-Senate seliphasise umthetho wakade usalulunga owe-Criminal Law Codification Reform esigabeni ese-Patriotic Bill. Lo mthetho yiwo othonisiswayo ngawo inzalo yeZimbabwe eziyabe ziyethetheswa icala lokuqoqa ukuvukela uhulumende loba ukukhuthaza amanye amazwe ukuthi afakele ilizwe izijeziso zomnotho. Kathesi leli bill selimelele ukuthi lisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho uqobo. Abazafunyanwa belecala phansi kwalo mthetho balakho ukugwetshelwa kulengiswa. Ingcwethi ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi lomthetho wephula ilungelo loluntu. Phansi kwalo mthetho abanye njalo balakho ukujeziswa ngokuthathelwa ilungelo lokuvota loba ukuncintisa ezikhundleni zobukhokheli elizweni loba njalo ukuthathelwa ubuzwe wabo i-citizenship. Ibhili le liphasiswe lanxa amalunga edale lephalamende awamabandla aphikisayo abengavumelani lawo. Beliphikisa kanzima kodwa kuthe sokuvotwa behlulwa ngamavoti njengoba amalunga aweSenate amaningi engawebandla elibusayo eleZanu PF. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokwethulwa kombiko lo, isisindo sedola leZimbabwe sihle sakhuphuka saya ngaphezu kwenkulungwane ezinhlanu lengxenye, i-5700 zimdollars. Uqathaniswa ledola linye eleMelika kuthi izitolo lazo zwahle zakhweza intengo yempahla. Inkosikazi Thandeka Dlodlo usomabhizimusi wakobulawayo uncoma isinqumo sokukhitshwa kohlelo olomkambo we-auction system.
Isinqumo sokuthi ama-rates alandela ama-market forces ngisibona siqondile kakhulu ngoba besingeke sihambe siyethenga i-US lokuwoja ngentengo ephezulu sithi thina sesibuya sithengise nge-price ephansi besiyabe sesisukile kunjongo yokuthi singene ku-business. Ngibona ngathi la ma-prices lawo sezama ukuthi beqansa kakhulu ngoba kuyabe sekungasela black market rate ebiyiwe kade silawula i-economy. Ngithi isinqumo lesi sizasenza ukuthi sisebenze kuhle sesingaselavalo lokuthi yathi uvuka kusasa uthole intengo isiqansile.
Unkosikazi Melody Mthupha isakhamuzi sakobulawayo uthi indlela osiphatheleni abenza ngakhona kuyabaphambanisa bagcina besala bengelalutho.
Okukhona ngama exchange rate kubuhlungu ngoba nxa ukholile kwi-RTGS ukuthi uthole i-USD kunzima ngama rates akhona uzala ungelalutho. Nxa sesikukhangelisisa sekungani ku-political okuyinto kwakhona okuyinto futhi enzima njalo ebuhlungu kuZulu ongaholiyo i-US olithengayo kubosiphatheleni. Abalama rates ajinza nsuku zonke njalo omunye lomunye eyabe le rate yayo.
Umnumzana Ryan Siziba, umhlali wakobulawayo, uthi okwenze ukuba i-auction system ingasebenzi ikuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi afake imali yaphandle kwelizwe, kungakho uZulu ubesephephela kubosiphatheleni.
Uhlupho ekadeni luvele lukhona ukuthi uhulumende ubengenelisi ukuthi efake imali yangaphandle yaneleyo ku-auction system leyi. Yikho abantu bebesilela ngokuthi behambe beyedinga imali emkambo omnyama obekuyikho lapho kuvele kutholakala khona imali. Njalo abamabhizinisi abaningi labo bebesithi nxa bedinga imali leyi behambe beyeyidinga emkambo omnyama. Kube sokusiba labantu abaningi abayifunayo, yikho bekusenza ukuthi irate ikhuphuke kakhulu ngoba uhulumente enganelisi ukuthi esuthise umkambo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology, INUST, uthi ubuhle bokusebenzisa intengo elandela umkambo kuyikuthi kuzehlisa ukuthiyana kwentengo yokuthenga imali yaphandle ebhanga laleyi esemkambo omnyama, okutsho ukuthi umnotho welizwe awuseyi kulawulwa ngumkambo omnyama.
Imali yakithi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe isizathengiseka emkambo osemthethweni, ukuthi ukuthi amabhanga asezaba lelungelo lokuthengisa imali yamanye amazwe. Ubuhle balokhu kuyehlisa i-difference phakathi kwe-rate ese-black market le-rate ese-bhanga. Njalo kuzenza abantu benelise uyazitshintshela nje imali okusemthethweni bengasayi emkambeni ongekho emthethweni.
I-RBZ yethule umbiko izolo oveze izinqumo zokuzama ukulungisisa isimo sokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe kanye lomnotho welizwe. Izinqumo lezi zigoqela ukuyekela isisindo sedola sihlelwa ngumkambo, ukuvumela amabhanga ukuthi athengise imali yakwamanye amazwe ngentengo ehlelwe ngumkambo lokunye. Lokhu kuza ngemva kokuba idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa isisindo nsuku zonke ngesiqubo esethusayo, kuthi intengo ezitolo layo ikhuphuka njalo nje. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Kuqhutshwe inkonzo yesikhumbuzo izolo yokunanza abantu abangamakhulu amane lamashumi amabili lasikhombisa 427 abadilikelwa umgodi owahle waba lingcwaba labo eWangi ngomnyaka ka-1972 ngoba kungiyasela maqinga okubahlenga kumbe okukhipha izidumbu emgodini wenkampani yeWangi Colliery abangamashumi amathathu lasithupha 36 kwakungabe mhlophe. Njalo esinye isihlobo sabo sibikwa sibuyile sivela eScotland ukuzonanza lolu suku lapho obekuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende ezamankampani ehlukeneyo akuphela eWangi Colliery kanye elomdeni yababhubhayo. Umfundisi siyaphambili Moyo wesonto yeLiving Christ Pentecostal Ministries International ungomunye owatshumayele kulombuthano ukasela usandekile emhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba kanye langesehlakalo lesi esaziwa ngokuthi iKamandama Mine Disaster.
Bebuthene endaweni lapho okwabhujela abantu abangu-427 ngomnyaka ka-1972 kuJuni. Sikhumbula umonakalo lowayidlayo njalo kunama-widows akwana 63 abangakanye abaphela ngomkabo esikhathi senaleso ngo-1972. Sibe lesikhathi esihle kakhulu, abantu besabelela bekholisa. Even i-Ministry of Mines was represented yikhona lenkokheli yeWangi Colliery Company ogoqela u-Managing Director, ebekhona lama-Head of Department athile abekhona. Konke kuhambe kahle, sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu laphiwa ngeColliery, besheya layo kasiyikhani ukuthi yini ekwenzelayo ama-widows la bekhumbula imisebenzi yenziwa umngabo sasikhathi sasebenze nalikhampani. Kule amanye amakhampani ade abethe i-63 kutho ukuthi i-blanket for i-jurido elikhona khona lapho. Thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba ukuthi hhayi abangakhathazeli beshiya kune-chapter 11 ku-2023 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lisinziweyo ngeliphumuze ngelinikeze lithula. So thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje isiqala lapho.
Uqhubeke njani umsebenzi njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engakuthi ngamafithana ukuthi injongo yakhona isezakele ngoba abantu bekhanya bejabulile kakhulu izini nangesikhathi sebesenza i-tour right round endaweni yakhona. Abanye bebuye bethwele ama-flowers ubona bejabulile bafaka phambana. One white man who came all the way from Scotland naye landa khona lokho elanda i-commemoration nale babona umuntu etravela all the way from Scotland elanda kutho ukuthi kuyinto eqakathekileyo. Ngibona ngani abantu belungu baqakathekisa kakhulu izinto ezifana nalezi kwesi sikhathi bathiyele nathi abantu abamnyama bamqakathekisa kakhulu ngoba ubuyethele nama-flowers iqala kade ukuthi uma eshike nawo khona le-Scotland elokho ekuhamba nawo ewathwele ezinto egeni khonapho bamqakathekisa kakhulu. And ngithe ma ngixoxa naye kuthi yena abangani bakhe yibaba kuchelwa babazali ayithiwe na director of abazali kodwa abangani bathi babaphutshelwa ngabazali ngaleso sikhathi yena wayele 5 years ona kuqhakazekile ukuthi hayi abuye yena azorepresent abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
Ukuthi ngomnyaka ka-1972 mhlaka 6 June ngo-25 past 10 kulezi sebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala umdilimi omkhulu kakhulu. Izisebenzi leza kuchukelwa ngomgodi zawela umgodi phakathi azanelisanga ukuthi zikhitshwe khona lapho. So yikho indawo le kwahle kwayenziwa khona lapho kwafakwa and bayathiwa nje imiduli kwafakwa namatshe ama-tombstone imiduli etshengisanje amabizo abantu bonke abafela khona lapho yikho kwayenzakalayo. So every year iwange Collier Company Limited iyenza nje umbuthano mhlaka 16 every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzini ngaleso sikhathi.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngumabhalane obona ngehlelo zamanzi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Lizaxola-ke lapho lo bekungumfundisi siyaphambili moyo wesonto ye-Living Christ Pentecostal Ministries International ongomunye wabatshumayele kumputhano we-Kamandama Mine Disaster Commemoration. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezalethwa kwele Bhilithani ukuzosebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshe ama-recruitment agencies likhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokusela imisebenzi abangela msebenzi sokuzamele babuyele eZimbabwe. Uhulumende weBhilithani wavumela abaqhatshi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-Certificate of Sponsorship, COS, ebavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7, u-Israel Chisaspanda.
Eminyakeni yemibili edluleyo abantu eZimbabwe baphakame njengesafunguzane belibhekisa eNgilandi besiyafuna umsebenzi. Abaqhatshi abaningi bebebhatalisa imali ezesabekayo kulabo abafuna ukuya kulelo lizwe okwenza abaningi babanjwe ngamandla okuthengisa izifuyo, imota lezindlu ukuthi bathole imali yokubhadala laba bantu abaqhathayo. Uvayelo moyo ngomunye obabhadala inkulungwane ezithile zama-pounds ukuthi afinyelele ukuya eNgilandi.
Ngababhadala 5,500 pounds ukuthi bangilungisele isponsor ngafika ngasebenza kodwa babethatha half of umholo wami bethi agency fee. Khathesi akusela msebenzi and ngisebenza ama-hours amalutshwana ngikhonde ukubhadala i-rent. Ngisiza la umama wathengisa a 2 rand 1000 and I don't know ngizenzani even if I go back home.
Unkosazana Thabile Mabena uthi babuhlungu ngento abayenzwa ngama agency.
Umuntu akutshele ngokuthi akala ma hours, wena ku contract kuyabe kubhaliwe ukuthi kumele usebenze amahola ayi 40 umuntu adlale ngawe engakunikezi ama hours amaningi. Indaba edabukisa inhliziyo ngoba abantu bahlukumezekile.
Omunye ola ajezi yakhe yokuqhatsha izisebenzi edolobheni lelizi unkosaziphathi Hadebe uthi abanye bakhe bayona.
Mina ngingomunye wabaphathi ngaletha abantu. I'm sorry to say mina kunzima kimi ngoba abanye ngibona umuntu uhluphekile ukuthi you are the only hope. Ngikhuluma nginje bakhona ababili abasemaphepheni ababoshiwe abaphuma kithi beletha abantu ngoba bengenamsebenzi. I-greediness abaningi bazadilikelwa litshele.
Omunye wabaqhathi umnumzana Sibusiso Mabuza we-Christ of Care edolobheni le-London uzonde kakhulu ngokwenziwa ngamanye ama-recruitment agencies.
Etheleni umuntu ukuthi ezodubeka kanje ngoba ufuna ukuthatha imali e-home office lapha ukulokhu udlalisa ilokhu zenu. Uthatha imali futhi ebantwini bona laba basekhaya bekubhadala ko-5,000 ukuthi azohlala esitradweni umntana rantu engasebenzi. Akulunganga lokho. Kathe selisibonisele thina senza izinto kuhle. Selisibonisele. Kubi.
Umnumzana Thamsa Ngampofu we-Bradford uthi abanye babaqhathi laba bagcwele inkohlakalo.
Abantu basekhaya bathatha abantwana ekhaya babalethe lapha kungelamsebenzi bababhadalisa izimali. Babagcwalise babanganikeza imisebenzi abantwana sibeze befuna ukubuyela emakhaya. Ngabantu abale corruption sebethatha zezinto eziphuma emthethweni sebemotshela abantu abaningi abantu abanama-companies arana kahle. Khangela thina njengoba sinje siyathola wona amalokuzana kodwa ngeke size silethe abantu ma imisebenzi ingekho.
Omena amalungelo oluntu njalo engu Equality, Diversity and Inclusion Officer esebenzela idolobho le-Brighton umnumzana Ndaba Ezinhle Khulusibanda uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi baqaphele ogulumba bebhilithane.
Abafowethu labodadewethu labantwabethu betshiya inkinga zeZimbabwe and in so doing basuka ngezikwerede, abanye sebesuke bathengisa izindlu, abanye basuke bathengisa imizi, abanye bathethe yonke the whole savings abalazo empilweni zabo balubhekisa ngangapha. Bekwazi ukuthi hayi ngizafika ngangapha ngisebenze gadalala ngikwanise ukubhadala izikweletu zabantu. Yikuthi alibana lizakwenza la ama-decision kathesi okuquphuna izimuli lisiza ngapha lidingisise liphenyisise lenze lokho abakubiza ngesilungu bathi bona i-due diligence.
Ukwazana Sihle Dube ligqwetha elisebenzela edolobheni le-Manchester uthi labo abangaselamsebenzi bayakhona ukudinga eminye imisebenzi kwezinye indawo behlukane lama-recruitment agencies abo.
Bengahlala bengayenzi lutho. I-home office eventually iyakhansila amavisa abo and ngagcina bebuyela ekhaya. So what they can do is khona lapha e-UK akhona ama agents so i-role yangkhona abatshintsha kiyo engasiyele eku-list emsebenzi edingakala e-UK they have to again to update i-home office budget hayi sasifuna ukutshintsha from i-role lay to i-role lay.
Ugata lwendaba zasekhaya kwele-Bhilithane i-home office yalile ukhuluma le-Studio 7 kodwa bathe bazabopha bonke bephula umthetho. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yatshela le-Bhilithane ukuthi lingasaqhashi izisebenzi ezivela eZimbabwe lamanye amazwe ukuze lilondoloze ezempilakahle kulelo. Okwamanje kumnyama phambili kumnyama emuva kuzalwane zeZimbabwe ezifuna ukuyasebenza kwele-Bhilithane. Imali ye-Studio 7 igama ngwezwa Jesus Banda.
Kulo munye mama waseZimbabwe osehlala kwele South Africa ophakathi kosizo olukhulu ngemva kokufelwa ngabantu bakhe ababili bebulawa ngumkhuhlane wesifudo esekholera. Uthuso Kumalo usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Unkosazana Sicelisile Ncube ohlala elokishini leHammarskraal phandle kwedolobho lePretoria uthi nxa eqala ukukhuluma ahle aqale ngokuhlengezela inyembezi wazise udabuke kakhulu emoyeni wakhe. Lokhu kulandela imfa yabantwana bakhe ababili ababulewe ngumkhuhlane wekholera osubulela abantu abafika amachumi amabili lesithupha 26 kwele South Africa. Uthi bekungolwesine mhlaka 17 kwenkwezi ngesikhathi etshelwa ngabanye abantwana abebelele lengane yakhe uMavis Ndlovu oleminyaka ayisikhombisa ukuthi uyagula kakhulu. Ngaleso sikhathi wahle wamgijimisela eklinika yeThemba lapho abafika bamdlulisela khona esibhedlela seJubilee.
Ejubile wamfaka embhedeni, waye bathi mina ngiphume ngehle ngaphuma, so basala bodwa wamuyibeka. Wamfaka usijeni ngahlala, bathi sebamnika umbheda, aqeda umnika umbheda, ngihlala la ngihlala la. Bathi ngimphuzise umeleka, ngimphuzise umeleka ngo-4 umntana siya katshona.
Kuthe ke nxa esefika endlini wathola abantwabakhe ababili bezidlalela labanye abantwana. Uthe ebusuku ingane yakhe uTheki Ndlovu oleminyaka eyisithiyagalolunye wavuka esedhedwe isisu, ikhanda njalo esetyokoza. Yena ke baqala bamgijimisela kubaprofethi, okulapho abathola khona isixwayiso sokuthi bamuse esibhedlela.
Sahlala esibhedlela eThemba Clinic, sifika eThemba Clinic wafaka amadrinki kuphela, sahlala ngo-12 naye ashona.
Nkosazana Ncube uthi uselala ebuquthile ezibuza ukuthi yindaba ehlelwe isilingo esikhulu kangaka. Lobanje kuthethe isikhathi sokuthi bathole imali emingcwabo yomibili bangcwatshiwe kwele South Africa abantwana bobabili. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle esabelweni seGauteng sezixwayise izakhamizi zeHammarskraal ukuthi zingaqali ukunatha amanzi aphuma empopini, kodwa basebenzise alethwa zimota zekhansile ngemva kokuwabilisa. Umeya wedolobho lePretoria esibizwa njalo ngokuthi iTswane, uMnumzana Silas Brink, uthi ingcitshi zilokhu zisacwaninga ukuthi ngambe umkhuhlane wekholera lo uqalwe yini ngaphi ngenxayane.
Well, it's incredibly frustrating because
we as a pizza lati wuti ivelati ngoba sezihlola amanzi aphuma ezimpompini, amanzi asemadamu, le ndawo yokuhlanza amanzi akule indawo, kodwa zonke lezo ndawo azilawo amagciwane e-cholera.
And all of them have tested negative thus far.
Kodwa izakhamizi zeHammarskraal zithi i-cholera ivela ezimpompini njengoba sekule minyaka bexwayisa iziphathamandla ukuthi amanzi angcolile ayanuka njalo abezibhinqi ezibonakala njengengcikeza ephuma ezambuzini kodwa bangalalelwa. Bakhona ke abanye abathi mhlawumbe yeza lezizalwane zeZimbabwe loba ezeMalawi ezihlala kuleyo ndawo, njengoba lamazwe abevele selezehlakalo zekholera ngesikhathi qhamuka kwele South Africa. Meletro 7 ePretoria kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weleMelika eseWhite House sibike izolo kubana kasikatholi ubufakazi obupheleleyo wokuveza ubana ngubani sisibili ukuthi nguye ophosele ibhomba elibhidlize idamu elikhulu laseUkraine elesitishi samandla kagetsi phakathi kwamasotsha akwele Russia loba awe Ukraine, njengoba amazwe omabili ephoselana ephilayo. Unobhala obona ngobudlelwane beleMelika lamanye amazwe womhlaba, uSecretary of State Antony Blinken uhlale phansi ekhulumisana lomkhokheli wawele Saudi Arabia uPrince Mohammed bin Salman namhlanje. Lezi nkulumo bezigxile ikakhulu ukungahlaliseki komumo kwele Yemen, ukufuthelana phakathi kwele Israel nele Palestine, umumo wele Sudan, kanye nje lezokulondolozwa kwamalungelo olubuntu kulomhlubulo. Inkokheli yohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokulwisana legciwane lengculaza e-National AIDS Council isekwethekeleleni kweleBotswana ukuyafunda ngenhlelo zokumelana lokumemetheka kwegciwane lengculaza ele-HIV ngesikhathi amazwe omabili elokhe elenani eliphezulu labantu abaphila laleli gciwane. Intethele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula ele-NAC
Elizabeth Sebotswana okweviki lithi lesifiso sokufunda uthele Botswana liphatha njani inhlelo zokulisana legciwane lengculaza. Okhokhela leli qula umnumzana Raymond yeke uthi bafisa ukuthi kusiya phambili i-NAC ibe ngekhangela eminye imikhuhlane ashigciwane lengculaza kuphela.
What struck us also more was the transition of NACA, which is something that we
are. Okunye okusikhangileyo ukuthi la kwenza njani ukuthi niyenze inhlanganiso yenu ukuthi ingakhangela igciwane lengculaza kuphela kodwa ikhangele leminye imikhuhlane ikakhulu engathelelwanayo.
Okumhlanganiso kahulumende weBotswana ebhekane lokulwisana legciwane lengculaza eye-National AIDS and Health Promotion Agency, umnumzana uNtereti Lethale uthi uqakathekile ukuthi amazwe omabili adinge indlela angamelana ngayo le-HIV.
The fact that you came all the way from Zim to Botswana doesn't mean that we hold anything different from what you do. It's just a matter of us.
Ukubuya kwenu kutsho ukuthi thina singcono kulani, ukutsho singafunda komunye lomunye. Yebo, sesihambe isibanga ekunqobeni igciwane lengculaza, kodwa lathi singafunda yini.
OweZimbabwe useHabron Nkosazana Sindiso Sibanda uthi ukusebenzisana phakathi kwamazwe omabili kunhlelo zokulwisana le-HIV kuqakathekile.
Uma sikhangela eziphathelane nomkhuhlane we-HIV and AIDS, siyananzelela ukubana ilizwe leBotswana seliphumelele kakhulu kwezinye indawo ezifana le-mother to child transmission, kanye lokuthi abantu abaningi sebengene kuhlelo lokuthesta lokunatha amaphilisi esithi ngama-ARV. Ngombono wami, iZimbabwe ingafunda okuningi elizweni laseBotswana phezu kwenhlelo ze-HIV.
IBotswana yaphiwa isicoco inhlanganiso ebona ezempilakahle umhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization, WHO, phezu kwemizamo yokumisa ukumemetheka kwegciwane lisuka kumama ozithweleyo kusiya kusane. Kodwa unkosikazi Sibanda uthi sekuqakathekile ukuthi ukhangelwe eminye imikhuhlane efana lethukela, ukumpompa kwegazi okuphezulu lenye, ngoba layo ilimaza kumphakathi njengegciwane le-HIV.
Njalo kuyakhuthazeka ukuthi abe-National AIDS Council abeZimbabwe babuye elizweni leBotswana ukuzofunda esithi ngesikhiwa benchmarking, bafunde ngokulwanisa umkhuhlane we-HIV, ngoba eBotswana abantu abaningi sebephumele ngaphandle, sebehamba bekhululekile ukuyathesta, sebezinathela amaphilisi bekhululekile. Kunganceda kakhulu ma abantu beZimbabwe bangabuya bezofunda.
IZimbabwe leBotswana zingamanye amazwe alinani liphezulu labantu abaphilele igciwane lengculaza, kodwa azama ukufaka inhlelo zokunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Amazwe omabili asezaqala ukuba lejekiseni lokuhlaba abaphilele igciwane lengculaza bephume ekunatheni amaphilisi awe anti-retroviral, wona anathwa nsuku zonke. Ijekiseni yona iyabe ithathwa kabili ngomnyaka, njalo kuzabe kuyindlela yokuthi abantu bangaphumi endleleni yokulandela ukwelatshwa. Nomqondisi Dube wendaba zeStudio 7, Sabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labalamaphepha aweZimbabwe exemption permits aphelelwa isikhathi ekupheleni kwayo nale inyanga mhlaka 13 Nhlangula. Sebedlela evalweni abalamaphepha la abadinga amatsha ukuhlala lokusebenza kwele South Africa. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili bakwethu ngohlelo lwethu olwezindaba, kodwa singeke hlukane wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lazise uzulu ukubana isilinganiso sedola leZimbabwe sesizahlelwa ukusebenza kwalo kungela kulawulwa libhanga leli kusukisela lamhlanje. Iningi lezizalwana zeZimbabwe ezalethwa kwelesiBrithani ukuzosebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshi ama-recruitment agencies lekhala ezimathonsi ngemva kokubhekana lobunzima bokuswela imisebenzi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.